the story people remember, isn't money the previous prevailing interbank rate. So the Sikurumala kodwa asisazwana nanga kahle ngoba yena uhulumente wayes office kwi-superintendent ofice ayikwani imali naleyo ukuthi silethu sihambe emsebenzini sile-transport silokudla silabantwana sile-health yethu. So sicabanga ukuthi akukwani ukuthi siye silethu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi kathese sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali esika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is times 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngedokotela ngiso politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yiwo abasikhokhelayo.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa le yahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi ifikele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nitsho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyele emsebenzini. So in short asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParanyathwa, iHarare Hospital, leSpringbok. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level la kuma provincials labo babe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka 3.